kungaba lodlakela impela ngoba nxa sibona i-conference leyana ebizwe ngama-war veterans basuke bathibona laba abaphikisayo bavele basebenza le eMelika njalo siyazi ukuthi i-ZANU-PF nxa ivele isenkingeni igijimisa lapho kuyehle khona so izizalwane zasemelika ikakhulu kusiya ku-court case le ekhona nxa kungabe kuphuma umpumela abangayithandiyo abantu be-ZANU-PF kungaba lodlakela olukhulu kakhulu ngoba siyawazi ukuthi ama-warvet bazazama ngazo zonke indlela ukuthi bebonise sengani i-America ilakho ekwenzile ukuthi khona abantu laba impumela ibe njalo njalo siyazi ukuthi khona basole utentaibiti basola noshamisa bathi basuka badinga ukuthi khona i-America ilethe lokhu esingathi thina ama-sanctions siyazi ukuthi lokho bakwenza bekwazi ukuthi khona i-America vele yona ayifuni ingafuni ukuthi izizalwane zazihlukunyezwe njalo bayayithusela besenzela ukuthi abantu base-America beyenze lelo linyathelo asebelenzile kodwa siyakwazi ukuthi khona ye ukudlakelwa lungaphuma sibe
ye kodwa lokho okwenziwe ngele-America singathi kufanele nje yinhlala yenza kumbe kuyatshengisa ukuthi alithembi eleZimbabwe
ye kuvele kunjalo angithi siyazi ukuthi khona kuthe ngemva kwempumela yokhetho kube londlakela abantu babulawa seven abantu babulawa and i-America ikubonile lokhuyana njalo isanda ukuthi ikhiphe umthetho owezidera oletha la ama-sanctions okubonisa ukuthi vele i-America vele nxa ibhekele eZimbabwe ilithatha njengelizwe leli okungelamthetho and siyazi ukuthi indlela abacabanga ngayo ayikho kukhatshana kakhulu ngendlela iZimbabwe government eziphatha ngakhona nxa bengadubula abantu babo betshengisela nje emgwaqweni bangayenzani abantu bemelika nje abavele bengelandaba labo nxa bedubula abantu babo betshengisela so i-America i-right ukuthi khona yenze leyo esingathi i-travel warning izama ukuxwayisa izizalwane zayo ukuthi zimuke ngoba eZimbabwe vele ngesikhathi lesi kuba unstable singathi thina akuhlalisekanga kungenzeka noma yini ikakhulu nxa impumela ye-court case le khona lamhlanje ma ingaphuma ingahambi ngeZANU-PF
ubona kusenzakalani umthethwandaba ungethula isinqumo
bazayichitha nje i-application le kodwa ingaphuma isithi iZANU-PF iwinile akula nto ezenzakala kodwa ingaphuma ithi uthamisa i-application yakhe iyaphumelela kuzobalo nevalezi singathi udlakele uzoba khona luzasuswa njalo lusuka kufom ama-veteran abe-ZANU-PF liphinde lususwe futhi abantu be-MDC abazabetengisela emgwaqeni bazabetengisa bejabulile kodwa nxa bejabulele njalo abe-ZANU-PF bazamngenela bezama ukuthi bebone ukuthi bebonise ukuthi i-MDC ibandla eligcwele nje ukuganga.